iqhakathekile kakhulu, iqhakatheke kakhulu okumangalisayo. Ingathi sibili yayingamelanga ime, yayivela imeli iqhubekiye iye phambili, kodwa ke ngiyajabula kakhulu ukuthi uhulumende nqa esethe wayiphendukisa, ilusizo kakhulu. Siyithathela la kubo emazweni akuthuthukile njabo America. O-America bayakwenza. O-Britain la yayikwenza, ingaze yathe sumbile ukuqhubeka ikwenza. Kodwa omakhelwane bethu eBotswana kwabo bayalwenza uhlelo lolu baluqhuba. Luhlelo oluhle okumangalisayo, olufundisa abatsha, lubafundise njalo bese athathwa la kuma government department bafunde bebe le experience yemsebenzi, bafundele imisebenzi, bangene emsebenzini sebelolwazi lokufundiswa okuthile, njalo sebesazi lembali yelizwe labo ukuthi iminjani, noma sebeseva kuziphi ingatsha, besazi ukuthi ilizwe labo livele liyini, livela ngapi, imbali yelizwe nje ibe sibacacele, sebesazi konke yembali yelizwe labo.
Bayakhala abanengi baba Gawule labe MDC bathi iZANU PF lapha isilungiselela udlakela kukhetho luka 2023 ngoba esikhathini esedluleyo sesike sabona abe National Youth Service laba besetshenziswa iZANU PF ukuchaya abantu ngesikhathi zokhetho.
Hayi, ngabantu abayesaba umnyama ongelampisi. Akukho lokho, ngithanda ukususa kwesaba kwabo lokho. Ngithanda ukubabisela emuva ngithi lokwana kwayizolo uhulumende le khona ku new dispensation esikiyo, akukho konke lokho. Izinto zakuna zenziwa ngendlela eqondileyo ngaphansi kombuso ka President Emmerson Mnangagwa. Lokho kusegcekeni ngezinto ezenzakala, lento sezenzakele lokusebenza kuhle phakathi kwelizwe kukhona, lokuhlonipha ilungelo loluntu okukhona. Konke lokho kulethwe yi new dispensation. Ukuhlonipha kwelungelo lokukhona, kodwa laba abantu abahlala bekhala banyakwazi ukuthi bazame ukuthabisa abangani babo bekhuluma amanga besithi bona hayi National Youth Service izangcolisa lokhu lalokhuyana. Hathi akukho, iNational Youth Service izoqinisa ilizwe ngokuthi abatsha bafundiswe ngembali yelizwe labo bese besiba khona njalo emsebenzini lapho bazabe befundela khona imisebenzi, kuncedisa bona ontanga ukuthi abafundiseni abasakhulayo.